Ngilami ngibonge uthando nokawande. Lingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku5 Nhlangula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithi lisekela umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Motsoaledi kunyathelo lakhe lokuphikisa isinqumo senkantolo ye High Court esokuthi incwadi zama permits awezalane zeZimbabwe akumelanga zesulwe.
Uma konyane siyamuzwa ukuthi ukhulumela enhlungwini lezwe ezivezwa ngumphakathi waseSouth Africa ngathi singabantu bokuhamba ukuthi sebesizwa sengathi bayenza iphutha ngokusinceda.
Ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC kobulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuzakwenza abanye bengalivoteli leli bandla.
Abantu ngendlela sebebona ngayo sebeze bekutsho ngce ukuthi bebengakwazi ukuthi uba kuchamisa laye uzabuya elesihluku esidlule esezanu-PF.
Kodwa inkokheli ye-CCC ithi abakhononayo ngabanqotshwa kukhetho.
Siyabona sibili njengebandla labantu ukuthi kulabanye abantu abakhononayo siphinde sithi mayuyu kayilale ngenxeba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithi izizalwane zeZimbabwe kumele zibuyele elizweni lazo njalo lithi lisekela umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Motsoaledi kunyathelo lakhe lokuphikisa isinqumo senkantolo ye High Court esokuthi incwadi zamaZimbabwe exemption permits akumelanga zesulwe. Umsekeli nganobhala jikelele waleli bandla unkosikazi Nomvuka Mogonyane utshele umsakazo kamabonakude owe-ENCA ukuthi kwavela kwaba liphutha elikhulu ekuqaleni ukuthi le-South Africa lamukele abantu bokuza. Uthi lokhu sokulethele izizalwane zalelo lizwe indubo eziningi ezigoqela ukuswela imisebenzi lokuntshontshelwa inotho yazo ngabokuza. Ngokunjalo uthi kumele kuguqulwe imithetho enza izizalwane zakwamanye amazwe zamukeleke kwele South Africa njalo lezo ezikhona zibuyele emazweni azo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Umphakathi waseSouth Africa nje jikelele ungathi ngesibhunu bathi heartfall ngama foreigners futhi ngathi njengama migrant njengama ZTP holders and in particular amaZimbabwean who are the easier target. So uma konyane siyamuzwa ukuthi ukhulumela enhlungwini lezwe ezivezwa ngumphakathi waseSouth Africa ngathi singabantu bokuhamba ukuthi sebesizwa sengathi hayi bayenza iphutha ngokusinceda. Mhlawumbe lathi kuyindlela mhlawumbe esithi masi landa lolu daba abanye bethu ubathole bentela beklamasa mase kuyukuthi kulezi zinto ezenzakalayo. Ngingatsho ukuthi abantu akumelanga simele lungelo thizane siyabe silalo kodwa nakho kumele sikwenze ngokugobisa nje ikhanda sitshengise imbeko emzini wabantu. Kubi kwesinye isikhathi esikubonayo uthole ukuthi nezinye izizalwane zenza amacala abantu sebengathi umazenzela. So mina ngikuzwisisa from lolo hlangothi ukuthi hayi ingakho sebeze bemsekela uminister waseHome Affairs nxa esithi yena hayi kodwa ke ngizo aphila sebe sithi bona no sivumelana naye ngenxa yokuthi mhlawumbe ama gestures ethu egoodwill asathathwa njengama gestures abantu sebezibona ngathi vele kuyimfanelo yabo. Yebo phela umthetho uyakuvumela ukuthi uma usuhlala isikhathi ube nelungelo elithize and nathi sathi saphila ma kulandwa amakhothi Helen Suzman yaze yasho nje ukuthi ayikhalaza ngokuthi mhlawumbe bekumele kunanzelele ukuthi into le inomthelelo onganani. Inzima le ndaba ngoba kuyiwa kuma-elections 2024, migration topic is quite a hectic topic. Esicindezela ibandla le-ANC eliphetheyo ngoba ungabona abo Action South Africa nabo Patriotic Alliance babo Dayton Mackenzie babhizi bakhankasa ngalo lolu daba lwama-migrant.
Ngokungenela kwe-ANC kulolu daba uyatsho njalo ukuthi kuyiwa nje kumavoti udaba lwe-immigration abantu bokuza ludaba olusegudwini ludaba oluphuthumayo oluhluphayo kwele South Africa kanti kulamavoti azayo njalo singathi kulokuqhaqhazela kwabeZimbabwe kulokwesaba akukakhanyi lokuthi elakusasa labo limi njani lanxa nje inkantolo yapha isinqumo.
Lanxa inkantolo yapha isinqumo abanye abantu kukhanya abasizwisanga isinqumo kasithi sona i-department ye-Home Affairs no-minister angeke bathathe lesi sinqumo. Isinqumo sithi cha, lathatha lina isinqumo kodwa alisithathanga ngokulandela ukuhlelwa kwezinqumo ezithathwa yi-public service. So according to iphaja, i-promotion of administrative justice, ithi nxa uzothatha isinqumo kumele umnanzelele nalo thatha isinqumo esim-affectayo ukuthi uzoba affected kanganani, ngesilungu ukuthi wamconsulte, xoxisana naye nizwisisane. Kodwa inkantolo nakhona sithe nansi 12 months yokuthi minister hambe uyokwenza into in a fair process, ukwenze kube fair. Uminister sengaphinda athathe same sinqumo athi hayi sengizwile. Kodwa ke still thina njenge executive arm ethatha ama policy decisions sima kuleyo policy. Kanti ke futhi ke abantu sebemile ukuapply for ama waiver okusimangalisayo ngemva kokubagqugquzela kangaka nokuyixoxa isitha nabaphatha amandla ukuthi hey manje phela ngoba selivalele lolu uhlelo abantu bazokwenza njani. Bakwamukela nabo ukuthi no ama waivers angabenza ukuthi bazweleke ukuthi eminye imigomo abeyehluleke ukuyifeza isulwe bese bengeniswa kuma mainstream permits. So i-court yona abantu bengabe beyijabulele kodwa i-court ibapha i-temporary relief for 12 months ukuthi qoqekani.
Hello, okay, ngumnumzana abo ngani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele ngoba asambeni madoda siyovota.
Ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC koBulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuza kwenza abanye bengalivoteli leli bandla. Kulabanye okuthiwa babelosekelo olukhulu ngemva kokukhethwa nguZulu Mathupha, kodwa kuthe kufika kusibanga sokukhethwa iziphathamandla basuswa ezikhundleni. Omunye walaba kubikwa kungunkosazana Thokozani Khuphe owayefuna ukuncintisa esigabeni se-Country Park, labanye abafana lomnumzana Mandla Nyathi lonkosazana Tendai Nyathi. Sixoxe lelinye ilunga laleli bandla umnumzana Samson Mubhemi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indlela eyakhethwa ngayo kumbe eyasetshenziswayo ukukhetha abazamele ibandla bengamakhansila kumbe bengo-MP ibuya kithi yabuya iyindlela enhle kakhulu, kodwa sokusekugcine nayihlazanga yabanhle njengalokhu esasikukhangele ngoba i-first stage kwaba le-nomination stage whereby ama-candidates ayenominethwa abantu beqambe ukuthi kuza sifuna bani ukuthi esimele. Njengoba ukwazi ukuthi umongameli wethu u-advocate Nelson Chamisa wayevele wakutsho Mgceki ukuthi yena abantu zabathola abazamela izigaba ekhansilini labazamela izigaba ephaliyamenti bazasuka ebantwini. So indlela yabuya inhle kakhulu isisiyafike emaphetheleni yikho engazindlela engazange ibenhle ebantwini.
Manje ngokubona kwakho kuthiweni kuyini okungenza ukubana abantu bangadavuki phakathi begcine bengavoteli ibandla lesisic?
Kanti abantu beZimbabwe sebehlupheke kakhulu and isifiso sabantu beZimbabwe nalokhu kade sebekukhangelele ngendlela umngameli we-CCC we-CCC wabuya ngayo ezibika ngayo ebantwini ekuqaliseni kwe-CCC. Abantu babekuthakazelele kakhulu basitshela ukuthi udubo lweZimbabwe solufike komlindi wacina. Kodwa ngendlela osokuyenzeka zeke ngayo ibandla selilomlando omkhulu kakhulu. Yebo lingathola nje abazavota abalinani elikhulu ukudlula laba abancintisana layo kakhulu i-ruling party iZANU-PF labanye labo ama-oppositionni amaphathi la afonywa uma sokushiwa ekhethweni abengela amalandela amaningi. Kodwa ukuwina kwakhona sokunganeno sokuyiwina kokuthi lapho kulomncintiswano khona kuselakali owinayo. Iqiniso elihle abantu kabasoze behambi beyevota ngendlela ade bephakame ngayo ngendlela ade befuge ngayo. Akusela into eba-attractayo or akusela into engareyizi ispiriti sokuvota sibe phezulu. Osokuyenzakala ukuthi abantu sebedidekile, abantu abasakwazi ukuthi bengabi bekhethe bani. Abantu ngendlela sebebona ngayo sebeze bekutsho ngiceke ukuthi bebengakwazi ukuthi uba kuchamisa laye uzabuya elesihluku esidlula esezanu-PF endleleni abantu abafuze bekhethe ngayo abantu ababamelayo.
Yona inkokheli yebandla like lakhulumisana layo yini ngalolu daba?
Bokagandi, into eqinise yenzakele. Abantu bakhethwa ngabantu kwaba lama-stages ambalwa. Kule stage ye-nomination lapho abantu abanominethwa khona njengoba ngitshile phambilini. Kwaba le stage okwakuthiwa nge-security vetting. Umuntu wawusekhangela ucutshungulwa yiphathi ukuthi imbali yakho kupolitiki ibime njani. Kwaba lendaba yema-CVs ukuthi wena vele ulama qualifications aphi, yikwini ongakwanisa ukuyenza, ule input bani ongayifaka elizweni njengoba ukwazi ukuthi ukubamba isikhundla ufuna ukukhaliphi, ufuna umuntu okufundeleyo.
Lo ke ngumnumzana Samson Mubhemi, lilunga lebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Kuliqiniso ukuthi akuselakali abantu abakhonenayo uma kuleyo mncintiswano. Siyabona sibili njengebandla labantu ukuthi kulabanye abantu abakhononayo. Siphinde sithi mayuyu kayilale ngenxeba ngenxa yokuthi kulezi zizathu ezithile. Ngeprocess le kwangenela abantu abaningi esingathi ngama-infiltrators, ababevela kuZANU-PF labanye ababevela kuFAS. Badunga bapromisa abantu abaningi, babapha lezimali, abakhampena bathengela abantu utshwala. Ngeqiniso kulabanye abantu abathenga kakhulu abantu bagcina bephumelele. Njalo kulabanye abantu abaswela inhlanhla ngenxa yokuthi i-vetting yafika engala history ze-activism. Abanye basuka kumabandla amatsha engalayo aphongubuya ku-CC esithi laye ufuna ukulinga inhlanhla yakhe. Ngenxa yokuthi uma abantu sebefuna izikhundla bayasuka kwamanye amabandla bangene kwamanye amabandla. Njengoba lalikwazi kuyabanye abantu edebele uMonzura, ama-members of parliament kaMonzura akaresign, kodwa sababona labo sebefuna izikhundla kwelinye ibandla elisha. Abaningi baphanjaniswa yileyo kuthiwa beletha umntwana baba ngunumber one, kwaba ngabantu abathathu 1 2 3 sabathi yibo okuzakhethwa khona oye yedwa
bakhona njalo abathi bona kulabanye ababekhanya bezaphumelela kodwa imhlola ukuthi bathe sebe siya ekugcineni emaphethelweni kwaphuma amagama abanye abantu abangayisibo laba ababekhanya befunwa nguZulu lithini lina ngalokho
zinyoka esithi ngamainfiltrators kulapho esabona sokulabantu esingabaziyo sokulama double candidates sacubungula sabona ukuthi abantu laba baphuya imali bathengwa ukuzama ukuphambanisa abantu eHarare ngathi indawo zonke jikelele kakhulu iHarare lakoBulawayo Seze sihlolisisa lamagqedwa lamapolisa kwakhanya ukuthi abantu laba bantshontsha isimbulu yethu ikhanda likamthethungameli uChamisa balifotokopa baforja amasignature bahamba bayazibhalisa njengabantu beTriple C kumhlophe khathesi ukuthi indaba le isemakhoti sibe siyadana ngoba bazabotshwa laba bantu ngoba isignature baforja baphinda baforja isimbulu yethu bayifotokopa thine tuya iklose inga fotokopa ngizama nje ukutshengisa ukuthi kwaba labantu abaningi abangenela kuprocess yeCCCC ikho ke abantu abananzelele ukuthi uzabona omunye umuntu ongazakela imbone nguye sesithi umele iCCC wadethile nema constituency ethile
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo
Asamben matutasio vota
Asamben matutasio vota
Okwa manje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende usephe ivumo izinduna kunye labalwa impi yenkululeko amaWovet ukuthi baphiwe izabelo emgodini yokwemba amatshe aligugu. Iphephandaba leNews Daily lilodaba lokuthi umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uselaye abalandeli bakhe bebandla lakhe ukuthi bengayekeli ukuya emihlanganweni yebandla leZANU-PF nxa bebanjwa ngamandla kodwa ebhokisini lokuvota bangalivoteli leli bandla Kuba manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7, Studio 7 litshona njani badala hayi thina siyatshona ngike ngikhuthaza abantu bakithi ukuthi ngesikhathi sesifikile ukuthi siyevota sihambenini ngobuningi ukuze silungise ilizwe leselingamanxiwa silungise amanxiwa dlana seyenzakele ngesizathu seZANU-PF please sihambeni siyevota ngobuningi sibili zihlobo zami silungise ilizwe lethu lelane lihle sibuyelene amakhaya siyehlala phansi sokule misebenzi please sihambeni siyevota sibili ngobuningi sibili ngoba liyazi izinkulumo the leader yeZANU-PF lapho enza khona amarali into kuma vele azithi umuntu lo wasomuntu ongavusilizwe inkulumo zonke azikhuluma yaso inkulumo zomuntu ophilile kahle kahle sami sevusilizwe lethu sihlobo zami ngobuningi bethu kuze sibe lenhlala kahle kusasendlela yabantwana labazukulu bethu ngiyabonga kakhulu okukhuluma ngusipana ngole mtsana ngiyalikhuthaza kakhulu sizamenini sihlobo zami sonke nisambeni sibe sevota
Studio 7 Studio 7 linjani basakazi nana abalaleli be Studio 7 ngufeli qinisa lo okhuluma wasejabhiwa elupane ekana hey kwaze kwabana kwama anga kwabalo ubaba badunguta kwashe musaka lo wasebhinga lo ethi imgwaqo ubaba umnangagwa lo baba wabo lo uyayilungisa imgwaqo imgwaqo ikuphi kutha kwashe wena musaka ikuphi imgwaqo elungisiwe ongathusuka ngomgwaqo webaybridge ongenisa imali usiya eBulawayo umgwaqo webaybridge loya ufile ma usuka emakhadi usiya bamba iwest ufile umgwaqo usuka ewest usiya eGwanda ufile umgwaqo uziyengene eBulawayo angazi ukuthi wena kutakwashe musaka loyo leyo mgwaqo okhuluma ngayo angazi noma yini ukhuluma ngale mgwaqo ehamba phezulu ngoba nina niyaphapha phezulu nabo umnanga gqabeni uthi uyawuthi owe owakithi ke elupane oyelupane nje ufile wonke wonke ngaze ngaba ngabamba amathumbu ma usuka eSelusi lapho eKenmore umgwaqo ufile ukufa ukufa ufani buyele futhi emuva yeko binisi ufile ukufa umgwaqo uziya kuthi phakathi efault ufile ukufa angazi ukuthi wena kutukuta kwashomisaka uhamba kuphi uhamba phezulu lwayenga ongaboni umgwaqo ukuthi file onkai road bafile ocholo choloto oplan road bafile kanti nihamba kuphi nina elithi imgwaqo iyalungiswa hayi bantu kodwa abantu bezani kwazo naze nafana ngamanga bantu bakithi asivukeni siyevota sivoteleni sikhipheni le izana ngoba amanye amaphathi akukhonanga ukubhaliza asivoteleni ile sikhipheli izana sivoteleni uChamisa uphume le izana
Studio 7 linjani basakazi domthwakazi jikelele angithi ngiyakwazi ukuthi lezi zibani kodwa olendlebe uyezwa yasikhetha yabona amazwi kalo ubani lo intatheli izindaba le yeGwanda ngake ngakhuza sicela ke lesikhuzelele into le yokusibiza amajawunde kasiyifuni kungani kanti sithi emajawunde leGwanda nxa ithatha esematope engathi ukuthi inhlobo bani kambe bonke abantu bengathi intatheli izindaba yeplumtree kona ngisemakhala ngeplumtree kuyabe kuyini khona ukuthi sibizana ngemihlobo njalo amajawunde akele abantu beGwanda simajawunde thina kanti kuthatha ngaphi khona kokwinto kwakhelo afuna ukukhulisa sicela kasihloniphe ngoba nyakana khona ngiza kuthola inamba yakhe ngizamtshele ezinzima inhlamba-ke ngingaba samhloniphi ngoba into yakhe leke asiyifuni kakahloniphi uyinto athele indaba ahloniphe kanti ngathi eGwanda kuphela kuyathini indaba efuna uziqenya ngento engasiyo kanti kanti nasithini kusibizwa amajawunda asikwazi ukuthi amajawunda anyamazana abanye siyacela inhlonipho kulo mfana lo ongalahlonipho ongazingalekanga ngiphinde ngicwalisele laphana inkulumo kamnanga ngokuthiwa uthiwa unike abakhubazekileyo ubanike amapulazi amabili kanti vele yona umsebenzi weplazi kuye uyayazi ukuthi kuyini isibili indawo lezo kuthiwa amapulazi lezi ayisizo ezilambisa ilizwe na ngoba zingala msebenzi alokhu ezinika nxa enika ubanika iganga bayenzeni nxa kuthi abakhubazekile balamandla anganani abangasebenza kulelo pulazi kulokuthi amapulazi la azame ukuthi avuse ilizwe ngamapulazi isilima lesi esibusayo lesi abanye besibona njengomuntu okhaliphileyo lokhu besafuna ukumkhetha konto kithi awavusa ingqondo lo mbusi lo kagcwalanga okuncede ukuthabisa abantu abayizilimo siyabanika iplasi ezabaliganga nje lokudlala lihleli ngicela ke lisikhuzelele umuntu noba libalanga mbili balile ngicela ke lisikhuzelele lo ubaba lo ujanga lo akasihloniphe
Studio 7 linjani siyalibingelela lonke indawo lendawo labantu bezimbabwe bonke sisithi qhubekani ngomsebenzi omuhle eliwenzayo ukusisakazela indaba ezilohlonzi ezinhle ezenza ukuthi sivuleke ingqondo sibone lathi sibe le future lamehlo okubona izimbabwe yethu enhle njengomuntu ofisa ukuthi ngibone izimbabwe yami enhle elo ebukeka enhle especially ewangi mina ngisewangi ngilesifiso sokuthi aluba kuthiwa abantu bangaziphatha ngendlela eright especially abantu bamahonda labantu bezimoto ezincane indlela abagijima ngayo akusatshengisi ukuthi ngabantu abanakekela isizwe sabo labathanda impilo zabantu kumbe abathanda impilo zabo besicela kakhulu ukuthi aluba kuthiwa lo mthetho ungangenela ngoba umthetho abantu sekubonakala ngathi umthetho abasawuhloniphi lapho kubhalwe khona ama-road sign ukuthi i-speed ngu-40 lakuma-roundabout umuntu umthola ihamba ngo-100 uma ihamba ngo-80 uma ihamba ngo-60 lapho kubhalwe 40 khona bagijimela khona kungayenziyo lokuqumela especially ngake ngibone ku-roundabout laphana i-roundabout esenumber 1 ewangi abantu baqumela nje bephomba ukuquma nje khona phana bequmela bengenela so mina ngokubona kwami asizameni ukuthi abantu besiziphatheni kahle singadingi ukuthi amapholisa eze engenele egcine sesibopha sasa amapholisa maye sisebenzisa umthetho abantu yibo futhi abagcina sebekhala ukuthi amapholisa ahlupha belondoloza umthetho besicela ukuthi aluba abantu bangaziphatha ngendlela elobuntu endlela ehloniphekayo kwenzeka ukuthi izimbabwe ibonakale njengelizwe nalo elihloniphekayo siyakwazi ukuthi abantu izimota sebethengile izimota siyabona abantu bathengile kuhle lokhu ukuthi abantu bebele izimota bathenge izimota kahle sinje siyakujabulela lokho kodwa indlela esekubonakala kudrayiva ngakhona asazi ukuthi abantu ukuthi bathembe kangakanani imota zabo ngizithembe okungakanani ukuthi selingazeligijime lapho ubhale uspeed ubhale khona u-40 umuntu agijime ahambe ngo-80-70 lapho ubhale khona 40 asilandeleni ama-road signs sihlonipheni abantu labahambayo abantu bona lezalukazi sezigijima abantu becross umgwaqo begijima kuma-roundabout laphana abantu bequmela abanye besenzayo enumber 1 ewangerenkini khona laphana sicela ukuthi impela luba kuthiwa abantu bangaziphatha kahle kuhlasa lizakhala yini labe sikhala ngamapholisa uma sethatha umthetho amapholisa aqondile abesebenza eqondise ezinye izinto ziphatheni kahle kwenzela ukuthi lingasuweli amapholisa kusasa uma selibopha ngoba esikubonayo lokwenzakalayo ayakujabulisa sonto enhle siyabonga kakhulu ngiyaxolisa ukuba mude nami studio 7 ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu
lathi siyabonga lawo ke kungamazwi enu linamba laleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, elemelika izolo linanze usuku lukazibuse owatholakala ngomnyaka ka-1776 kwelebhilitane. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 elandisa.
Abezindaba abelothazi babika ukuba uMongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuba namhla kusihlwa uzawethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngosuku lukazibuse ole-Independence Day. Ukhangelelwe ukuba uzahlangana lemuli zabakubutho esigodlweni sikamongameli e-White House lapho bazakosa khona inyama. Elizweni lonke jikelele abantu abaningi bapheka okuthiyeneyo okudliwa lemuli zabo njalo basemidlalweni efana leyabaculi ama-music concerts ukubukisa ubuciko bokuthibilika lokufola okuhleliweyo ama-parades lokunye. Kukhangelelwe njengenhlala yenza ukuba kuzalunyathiswa okuthakazelelwa ngoZulu ama-fireworks namhla kusihlwa. Kambe bakhona na abadabuka eZimbabwe abancoma uzibuse wakwele Melika? UMnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika omunye wabo
lilanga abantu abaselebrate ngalo i-freedom le-independence eyelizwe le-America beqakathekisa kakhulu i-democracy. Abantu bakhululekile ukukhetha ama-leaders abo okule-democracy khona kule nkululeko ebantwini, unlike amazwe okule-autocracy afana labo North Korea, labo China, labo Russia, lapho kule-dictatorship khona. I-America yona ipromota i-democracy umhlaba wonke jikelele. Ilizwe lakithi leZimbabwe lingafunda ukuthize nge-America ngendlela abaselebrate ngakhona inkululeko yabo i-Independence Day.
Kodwa uMnumzana Believe Gawule okubanja lezanu PF uthi kayincomeki inkululeko yawele Melika.
Independent democracy le America abayiselebrateayo akulanto engingatsho thina njengabantu be ama-African countries amazwe e-Africa esifundayo kibo kumbe esikutholayo kikho. OMartin Luther King balwisa kakhulu abantu babengavunyelwa ukuthi so independent democracy yabo yayivele ingekho. And then kakhulu futhi independent democracy yabo sebefuna ukwenza ukuthi bayisebenzise bethi bully ama-African poor African nations countries.
Lokhu kusekelwa nguMnumzana Joseph Juma okubandla elibusayo.
Basuka bazenze bona obhudi umbhudi omkhulu enye indlela yokuqala thina njengeZimbabwe njalo sisuka ebasundwini e-Afrika asithakazeleli into leyi eyabantu abayenza lokwana esuthi ngesingizi ngama-gay kumbe ama-lesbian kodwa bona bafuna ukubana bakufostele kithi ubana thina sikuthathe kunjalo noma kungekho emkhubeni wethu.
Elemilika lathola uzibuse mhlakafonto likazi 1776. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland nginguGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs Dube. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC kobulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi uza kwenza abanye bengalivoteli. Kodwa inkokheli ye-CCC ithi abakhononayo ngabanqotshwayo kukhetho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-w www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibane njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Igama ngu Chris Gande, asidibane njalo.